Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 11 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usephe ilayisensi umsakazo kamabonakude owekwese TV ongamnumzana Strive Masiwa. Inhlanganiso yamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe ithi izaqhubeka ikhulumisana lohulumende kanye lozulu ukuze kube lokhetho olukhululekileyo njalo lokuthula ngomnyaka ozayo. Kuyanyakazela edolobheni leGwanda lapho okuzaba khona lo mhlangano weZanu PF ozakhokhelwa ngumongameli Robert Mugabe.
Angazi ukuthi nxa lo othi kuyanyakazela uyabe sitsho ukuthi abantu baqhubeka bezenzela abakwenza nsuku zonke ukuzama ukuziphilisa bona labantu ababo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usephe umsakazo wekwese TV ilayisensi yokusakaza. Iphephandaba leNewsday lithi umsakazo lo uzathwalisa nzima imisakazo yeDSTV eyeMultichoice. Lumsakazo ukhangelelwe ukuba khona kumazwe angamachumi amabili kusiya phela umnyaka, amazwe la abalisa eNigeria, Kenya, Uganda. Kodwa ke okwakathesi lumsakazo uvele useBotswana, Ghana, Lesotho, Rwanda, leZambia. Inhlanganiso yamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe ithi izaqhubeka ikhulumisana lohulumende kanye lozulu ukuze kube lokhetho olukhululekileyo njalo lokuthula ngomnyaka ozayo. Intatheli zindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umphathintambo wenhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe umnumzana Mishek Hokwe ujele iStudio 7 eHaburon lapho ekade engenele umhlangano wamagqwetha aphuma kumazwe angaphansi kwenhlanganiso yeSADC ukuthi amagqwetha akhulumisane kakhulu ngokulwela ukuhlonitshwa komthetho. UHokwe uthi ngenxa yodlakela ulande ukuba khona ngesikhathi sokhetho bazaqhubeka bekhulumisana lohulumende kanye lezinye inhlanganiso bekhuthaza ukuthi kungabi lodlakela.
That certain events have been happening in the region. Recently
sisike sabona ukuthi kulezi ndaba ezijiyeneyo ezenzakile emhlubulweni wethu okufana lokuvota owenzakile edali lepalamende yeZimbabwe kanye leSouth Africa phezu kokusebenzisa izandla kumbe ukuvota nsitha. Njengamagqwetha simela umthetho ukuthi ohulumende bawuhloniphe.
UHokwe uthi ngenxa yokuthi bakhangelele ukhetho olungaba lokudlakela eZimbabwe sebeqale ukukhuthaza inhlanganiso kumbe amabandla azaphatheka kulolu khetho ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu.
As Law Society of Zimbabwe, we believe in justice and the rule of law. And obviously,
singabantu bayo, akulasizathu ukuthi kuliwe. Thina njengenhlanganiso yamagqwetha sikholwa ukulandela umthetho. Ngakho sesikhulumisana lohulumende kanye lozulu ukuthi singabantu banye, abantu kumele benelise ukukhetha inkokheli abayifunda kungela kwethuselana.
UHokwe uthi bazaqhubeka bemela labo abangazithola behlukunyezwa kumbe bengaphathekanga kuhle ngesikhathi kulanda ukhetho kodwa bengelamali yokudinga ukumelwa liqetha. Umhlangano wemagqwetha eSADC obe useHaburoni ubanjwe ngaphansi kwesihloko esithi umsebenzi wamagqwetha uqakathekile ekuthuthukiseni inhlanganiso yeSADC. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeHaburoni kweleBotswana.
Kubikwa kunyakazela edolobheni leGwanda lapho okuza kuba khona lo mhlangano we-rally okhokhelwa ngumongameli Robert Mugabe phansi komkhankaso othiwa Youth Interface Rally. Lumbuthano uzenzelwa egcekeni lePhelandaba Stadium. kodwa isakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla njalo oyisiphathamandla sebandla leMDCT utshele iStudio 7 ukuthi uZulu waleli dolobho uthi kasoze aye embuthanweni lo kodwa kuzagcwala abavela kwezinye izigaba.
Angazi ukuthi nxa lo othi kuyanyakazela uyabe sitho ukuthi abantu ngiphakathi edolobheni njengamanje abantu baqhubeka bezenzela abakwenza nsuku zonke ukuzama ukuziphilisa bona labantu ababo. Kasiboni lutho, akulani olutshengisela ukuthi ngabe lowo mkhosi obakaza kangaka uyabukhona kuhlahla. Kuke wabonakala abantu ngabona bade abalitshumi lanhlanu 15 bezama ukugidigijima behlabehlabela ngeDiscord khonapa bezama ukuqoqa abantu. Kodwa abantu azange babanake, azange babaqhakezele, azange babatshayelele amakhwelo. Wonke umuntu nje uzenzela khona lokhu akwenza ukusa kwamalanga udinga kuphela akunyakazela sibi hayi thina abanye kasikakuboni.
Ngezinye indlela singabona iphelandaba stadium igcwele kusasa kutsho ukuthi abantu babe bezihambele ngentando yabo.
Hayi kangiboni bezihambela ngentando yabo njani ikakhulu abantu bemaphandleni badelelwa kakhulu ibandla leli. Iza kuba amabhasi lamaroli bayekhona le makhaya bethuselwa abantu ukuthi nxa ye ungasahambanga ungasagadaki ibhasi siza kwenza lokhu lalokhu lalokhu. Abantu ye bangaba khona njengoba beza kuba khona estadium kodwa ukukhumbula ukuthi baza babuthi nxa zonke lezi ezematisawuzi baze bayefika kombimba phansi le phambi kwawo madlambuzi bayefika esikwalakwala le khatshana eBhayibheli bayefika khatshana khona le eGwatemba. Asoze bayekele ukuba khona ngoba nimoda zizaphuma baza kwethuselwa athwalwe indawana yonke le eMaxwell. Bangaba khona ye kodwa ke nje abalapha simili bona abahlala eminyango yestadium ngibona balutshwana abaza kuya khona.
Nxa kuyikuthi abantu ababanjwanga ngamandla nxa babe begcwele kutsho ukuthi babe bevela kwezinye izigaba na?
Ye abantu bavela kwezinye izigaba inxa ziyaqalisa ukubathulula namhlanje ntambama. Ngoba nxa kungenjalo vele balutshwana abantu abangayo emhlabeni lo njengoba ngizitsho abantu badiniwe anti bayakhuluma siyabezwa abantu kulezi nsuku bakhangelane lobunzima bona lobo bubona yilizwe ngubani ozachitha isikhathi sakhe siyakuzwa ingoma endala esihlathele inyaka phose yamashumi amane elokhu etshela into efana nayo ethenjiswa izithembiso ezingafezekiyo ezingekho abantu sebakunazelela ukuthi okunye nje ikukumbakumba izidlebe zabo.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda njalo eyisiphathamandla sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Amalungiselelo okukhumbula abalweli benkululeko eZimbabwe yasefika esibangeni esiphezulu elizweni jikelele kodwa inhlanganiso yebhetshu likaZulu imanyene labalweli benkululeko beZebra Freedom Fighters sebethe bavumelana ukukhumbula amaqhawe alwela ilizwe kodwa uhulumende wabancitsha inhlonipho yobuqhawe abalele emathuneni kaZulu mathupha awelady Stanley Cemetery koBulawayo. Okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo ekhona le kobulawayo.
IZimbabwe iphakathi kobushishi bokulungiselela ilanga lokukhumbula amaqhawe alela ilizwe alele kundawo ezehlukeneyo umhlaba jikelele ehluthuna umbuso kwabamhlophe abasebe uthumbile. Phakathi kwawo wonke amaqhawe asakhothamayo alwela ilizwe, akhona afa ilizwe lingakathathwa lalapho selithethwe, kodwa uhulumende wabancitsha inhlonipho yobuqhawe kabalalanga emathuneni amaqhawe aziwayo, kodwa bangcwatshwa endaweni ezehlukeneyo. Isikhumbuzo lesi siqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi, "Commemorating the sacrifices of the unsung heroes, truth, our tool, our pride." Umabhalane we-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe umcimbi wabo uyoqala emathuneni eLady Stanley Cemetery koBulawayo ekuseni ngehola lesifica mnemunye uyephelela eStanley Square eMakhokhoba.
Sizahamba eLady Stanley Cemetery lapho kulele khona ama senior commanders amaZebra. Sisuke lapha sibe le march sesiqonda sizaba le match sesiqonda eStanley Hall.
ethi uNcwabakazi 14 lilanga elikhulu kibo ngoba bayabe bekhumbula amaqhawe alwela ilizwe ngakho abantu baze ngobunengi. Ilunga lezaphu elalwa impi liwuvuyo lebutho leZipra umnumzana Cetshwayo Sithole uthe kulilanga eliqakathekileyo lokukhumbula imiqondo lenjongo yokulwela ilizwe ethi bafuna ukuchiya ilifa kwabasakhulayo.
Kusikhumbuza ukuthi sibuyele back kunjongo enkulu ukuthi abantu balweli lizwe batholile yini izithelo ezokulwe ilizwe kangaka.
Emathuneni ephelandaba kobulawayo kulele uLazarus Nkala, uShelton Ncebetsha, uMhlongelwa Ndlovu, uSamuel Ndebele, uJean Ntutha, kuthi uBrigadier General Sigoge wathi achiswe umlotha wakhe uyelahlelwa kumfula uZambezi, labanye abahlukeneyo abalele endaweni ezehlukeneyo ababalisa uThenjiwe Nesabe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, nginguNophumelelo Moyo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8. Ngiyaxolisa ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Ku-Live Talk elamhlanje sixoxa ngekolitshi le-Robert Mugabe University elithiwa lizakhiwa nguhulumende ngemali edlula ibhiliyoni elilodwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump usephindile njalo ukuphosela ele North Korea amazwi aqatha esithi ibutho leMelika lizimisele njalo lihlome okokuthi ele North Korea lingalokotha lihlasele abangane beMelika lizawukhomba olotshwala. Iziphathamandla zeAfghanistan zithi ukuhlasela okwenziwe esinye isigaba ngamasotsha ebutho lomanyano wamazwe omhlaba kuthiye abantu makhaza abalithumi lasithupha befile. UNkosazana Phethe Ncube weZimbabwe usemangalise abaningi ngemva kokubhala ugwalo olunambitha impela kungelani lokuthi esikolo wagcina ngo-Form 4. Ugwalo lakhe lolu olulesihloko esithi yeka ukumthanda kwami lulonda izandluphe lezangikhathaze ezitholakala emtshadweni. UBenedict Nhlapho uxoxa loNkosazana Ncube ngogwalo lwakhe lolu.
UNkosazana Ncube uthotshulwe yingwe eHobhodo ePlumtree ngo-1971. Uqale imfundo yakhe primary khona eHobhodo engakayifunda eHlanganani. Isekendari yakhe wenzele eKhalanyoni lapho okufike kwaphelela khona iphupho lakhe lokufunda ngoba ungasela mali. Le yinto ebihlala imhlupha emoyeni kwaze kwathi ngo-2014 walilonda leli phupho ngokubhala lolu gwalo olunambitha impela.
Ngifunde ngaze ngafika kugwalo lwesine emfundweni ephezulu. IsiNdebele bengisithanda kakhulu and nezingwalo zesiNdebele bengisithanda kakhulu bengingasifeli isiNdebele ngiphuma ngo-A njalo nje. Gwalo lolu veza njengesitsho sabadala esithi umendo awubhuleli. So likhuluma ngezigigaba zomendo ezinyantisayo nomvuzo wokubekezela phakathi.
Unkosazana Victress Mathuthu, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabomama ezim imbokodo esebenzele uMancube kwethula lolugwalo emphakathini uthi bayazigqatsha ngomsebenzi wakhe.
Ungumama ozikhulele emaphandleni endaweni yakoHobhodo ePlumtree, akafundanga kakhulu okuya ngaphi, kodwa namhlanje ngokusizana lembokodo usengumlobi osele ugwalo lakho oselukhuthiwe. So namhlanje sikhuthaza omama ukuthi loba yini ungayenza ofisa ukuyenza. So long nje uzaba ngumama uzethembe.
Le yinto egcizelelwa uNkosikazi noMazwe Dube.
I'm sure omama abaningi bakhona ngaphandle lapha balaso isifiso sokuthi benze kanjalo. We are so proud singomama ukuthi siyakwazi nathi ukuzimela njalo siyathola usizo lokuthi sibe lenqubekela phambili. It's empowering us ngenye indlela esingazi ukuthi sithini.
Unkosikazi Ncube uthi ugwalo lwakhe lolu lukhuluma ngomalukazana owafika waba inyumba uninazala wamzonda okwebululu waze wenza indodana yakhe yathatha umfazi wesibili. Loba kunjalo lumalukazana waqinisela waze wathola umntwana ongowakhe. Zamdikela umfazi wesibili waze wagcina ebulele owakhe umntwana ezama ukulwela ukuba lixhakela. Unkosazana Ncube uthi sikhulu isifundo esimunyethwe ilolu gwalo.
Ukuthi omama babekezele emshadweni. Kanti nabo baba kufanele babekezele noma kungasatholakala ngumntwana. Akumelanga simhambele phambili uNkulunkulu. Uyazini ukuthi yabehleleni ngumuntu. Njengoba siyabona lapha kugwalo umama lo uphinde wamthola umntwana bekuthiwa uyinyumba. Ebizwa ngenyumba ebizwa ngamagama amaningi abuhlungu. Kodwa ekugcineni wamthola umntwana.
Umculo weZimbabwe odumileyo otholakele Ndlovu ukhuthaza omama beZimbabwe ukuthi bengafika kwele South Africa bengaziteleli kodwa bebekwazi ukuthi loba yini enziwa ngabakuleli labo bengayenza.
Sibusisekile kakhulu ngoba uNkulunkulu waye wangenela basincedisa ukuthi sithole ama permit. Ende siyayilwela le nto ukuthi sibe njalo sihlangane labo siyenze lokho ababefuna ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi labo bebone ukuthi impilo yaso Zimbabwe injani bengabe beloko besizwa.
Unkosazana Ncube yena uthi kwabe becabanga ukuthi bona ngeke benze lutho ngoba bengafundanga labo abaqale ukubhala izingwalo olimi lwabo.
Ukubhala incwadi khona ngibona ukuthi kungaze kukhalele ukuthi uziye fike e-university. Uma ukwazi nje ukuthi uzicabangele, ukwazi ukubeka imibono yakho icace, usungakwazi ukulibhala ibhuku ngenhloso yokuthi wena uhloseni nokuthi yini into ofuna ukuyifaka, isifundo ofuna ukusifaka ebantwini.
Okwamanje unkosazana Ncube uthi iphupho lakhe ikubhala ezinye ingwalo kanye lokungena kwezokulingisa ukuzavezela abaningi ukuthi ukungafundi ngeke kuliqede iphupho lakho. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amabandla amaningi ezombusazwe athi kumele kube lomanyano odwa ozancintisa kukhetho ukwenzela ukuthi Ancube ibandla leZANU-PF. Ake sizwe umnumzana Mbonisi Nyathi owebandla leProgressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Akim Gasela Mhlanga weMthwakazi Republic Party, lomnumzana Dube Mkombwe owebandla leMDCT bexoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa beFacebook kukhasi leVOA Indebele. Unyathi usungula lolu daba.
Ukubana kwamabandla yinto eqakathekile kakhulu ebesikhangelele sonke njengabantu bezombangazwe ilisana lehulumende lekhona. Amabandla onke akhanya alaso isifiso somanyano. Sonke sizimisele ukuthi sibambane sibe lombono owodwa ekulwiseni lokho okusikhangeleyo phambili.
Silobaba ke uAkim Gasela Mhlanga ngowebandla leMthwakazi Republic. Akutsho ukuthi lina umanyano liwenzayo limanyano labo bani?
Okwamanje thina njengeMthwakazi Republic Party akunamanyano esiwenzayo ngezathu ezithize ezikhona engathi ukuthi ngizifake sobala ngizifake emgceke ukuthi sina njengamathebelelendo okwamanje angiboni kule ndingo indingeko yokubana senze i-coalition. I-coalition idingakala emashonalendi athi emathebelelendi.
Ujoni khonapho bakho?
Singakhangela kusukusela ngo-1980 imathebelelendi vele ivota as one, as a block. Ivota ile njongo yayo eyodwa yokubana bazikhulule. Ngakho ke siyabona ukuthi ama-coalition lawa njalo adalwa ngenxa yokubana kulabanye abantu abafuna ukuthi bazinothise ngokwemali. Ayilani labantu ama-coalition la ayenziwayo. Siyezwa abanye bayalwa kunzima kubanga izikhundla kubanga imali
sizilo baba ke uDube Mkombwe likubona njani khona kokomanyana
umanyano tshedla njenge kuzi eZimbabwe politics sikangela amazwe zawo sika 2008-2013 sikubona ukuthi kungcono ukuthi abantu bebambane babe le candidate eyodwa
ugasela mhlanga uthi hayi ukubambana lokho akuncedi ngalutho
yazi ukuthi ugasela kuthiwa ukuphupha kuyavunyelwa ngoba umuntu omdala njengogasela ukuthi abantu bakuba uzabatshela mbali bani ngoba ibala lonele licela idumphakathi lodwa ngoba imathebelele diregion ungakhangela eZimbabwe iprovince etholakala iindimi zonke zomhlaba yena ubona ngathi nxa besithi imathebelele nti batsha amaNdebele that's wrong into embulala yona leyo.
Lapha ke besilalele umnumzana Dube Mkombwe webandla leMDCT, umnumzana Akim Gasela Mhlanga weMthwakazi Republic Party, lo mnumzana Mbonisi Nyathi oweProgressive Democrats of Zimbabwe, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kwihlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi lethu eleVOA Ndebele. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu yesigaba seCasalaga Premier Soccer League izamiswa kulimpela viki kudedelwa imidlalo eyokuthakazelela ikhefu lokukhumbula amaqhawe alwela inkululeko yelizwe leZimbabwe. Imidlalo yenguqu yokunanza ikhefu lamaqhawe izadlalwa ngomvulo endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Okuningi sikuzweni kwintatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kule midlalo yenguqu engamashumi amathathu lanye yaqoqweyo ukuba idlalwe ngomvulo kuyingxenye yenhlelo zokunanza amaqhawe alwa impi yenkululeko yaletha uzibuse elizweni leZimbabwe. Lokhu kudale ukuba kumiswe imidlalo yeviki lamashumi amabili lambili yesigaba seCastle Premier Soccer League obekumele idlalwe ngomgqibelo langensonto. Le midlalo iza kupha ithuba abantu abangavamanga ukubukela amaqembu adlala kusigaba sePSL ukuba beke bewabone senza adume ngakho njengoba amanyawo eza kuyadlala emadolobheni amancane angela amaqembu adlala kusigaba saphezulu ikanti amanye awo azadlala lamaqembu adlala kusigaba ezingaphansi. Njengesibonelo, iqembu leNkezi Platinum lele Cape United azadibana edolobheni leGenoa kuthi amanye amaqembu adlala kuPSL azadlalela emadolobheni amancane ngagoqela ele Harare City lona elizavakatshela ele Chegutu Pirates khona lengase Chegutu kuthi ele Black Rhinos lizadlala lele Yada eMarondera. Loba nje limidlalo iza kupha ithuba labo abangahlali emadolobheni amakhulu ukuba bake bebone inguqu ezingalaphezulu. Intatheli izindawo yezemidlalo uNation Dlovu uthi ilakho ukuphazamisa inhlelo zePremier Soccer League njengoba bekuvele imidlalo isidlalwa buthumuthumu ngempela sonto kanye laphakathi kweviki.
Ukumisa kwemidlalo yePremier League kule impela viki ngibona ngani kuzaphazamisa amaqembu amaningi ikakhulu lana ayilwisa kubana ebe phezulu kwengalane ngoba ebedlala kuhle njalo ngibona ngazani imidlalo yethu lapho sikhona lapho kulomnyaka khona isele isemningi ukuthi kuzaphazamisa ukuthi imidlalo le idlale kuhle kumbe iphutshe kuhle umnyaka siyaphutsha.
Kudala isimo somkhonomi singakami manzonzo, amaqembu adlala kusigaba saphezulu ayedlalela inkezo ye-Heroes Day Trophy, kodwa lo mncintiswano olesikhathi eside ungaqhutshwa. Imidlalo yangomvulo iqoqwa inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isebenzisana logatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa, kodwa akukacaci ukuba kuyini okuzatholwa ngamaqembu azaphatheka kuyo. Esikodlweni iHarare kuyabe kudibene inkunzi zomdlalo kweleZimbabwe, iqembu leDynamos lele Highlanders, kuthi kobulawayo iqembu leChicken Indies adlala lebulawayo City, ikanti ezishavane iqembu leFC Platinum lixekwe leqembu leJapan Mine. Amaqembu akhangelelwe ukuba aphe ithuba abadlali abangajwayelanga ukudlala ukuze iphumuze labo abadlali abathenjiweyo njengoba sekumele kucace ukuba yiwaphi amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco sePSL kanye lalawo azama ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ithi woza woza Friday my darling, woza Friday umsebenzi ubokile, woza woza
Woza Woza Friday. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba lo Vusa Mkhaya ephethe idlaladelakhe lesithathu. untathele izindaba yethu untungameli Nkomo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Mina ngikhule makhaya lena babengibiza umanyanyatha bathi kwakukalingoma ngikhiye kuze kuse.
Umkhaya wethu le idlalate lakhe leli elilengoma ezilithumi nyakenye phansi kwesihloko esithi umanyanyatha.
Umalumami rocha mapena kwakuthi makukhala ingoma angimemeze athi hlala hlala manyanyatha hlala.
Kulingoma umkhaya ukhuluma ngobugabazi bakhe obavela sobala ebutheni bakhe okumthwentwe ohlaba usamila. Ukhulela soke isiphiwo sokuhlabela lokugiya umfokandlovu kuze kube lamhla lokhu uyaqhubeka edlondlobala njengomculi ekhaya lasemazweni aphetheya lapho asehlala khona.
Umanyanyatha ngathi lokhu abathi ngesikhiwa yibiography ngoba ngihlabela ngento eyenzakalayo. Khonokho engikushoyo engomeni kamanyanyatha yi-true story ukuthi mina ngikhula babembiza umanyanyatha ngakithi ngenxa kamhlabelelo kwakuthiwa ngumanyanyatha. Kuthiwa wawuthi nxa kukhala ingqwezo kamanyanyatha emsakazweni ngisukume ngigijime ngigiye ngikoloshe ngihlabele.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela umkhosi awuhlabayo umkhaya esithi mayibabo
mayibabo
ke ke ke
mayibabo
ke 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 pela
celingubo
ngembathe
celingubo
ngembathe mina
lale ethi lizobuya lapho akhala khona ngokuchabalala kwesizwe sikamthwakazi. Sithathu uthi wena lizobuya ukhuluma ngani lapha?
Ngikhuluma ngelizwe lakhe ukuthi balisethe, I mean balisatha kudala kodwa abanye abantu babona nisethe kathefu. Ilizwe lakhathwa kudala njalo siyakwazi sonke ukuthi khona uChaka wathi sifo wathi ilizwe leli liyawuswa zinyona. So isifiso sami engomeni yikuthi khona ngelinye one day lizabuya ezandleni zabantu abalilwelayo ngoba abantu abalithathayo khathesi abalibambanga kuhle.
Ngaphandle kokuba ngumhlabeleli ozimeleyo, umkhaya lilunga leqembu le-Insingizi lona eselibhode ngomhlaba lijabulisa uZulu ngamaphimbo alo amnandi. Kuleli dlalade uthi ubambisane lamanina obuntu amabili, ngitsho amalunga eqembu lenobuntu phela. Ududu Sibanda lo Heather Dube kanye lo producer wakwele Austria uRoman.
Bayakala mama emakhaya ba khalela jina o pesi woshiwe
abalandela ungathanda ukubatshela wapha masi
ukubonga ukuqala usekelo ungayisiwo nabe idlalade kazange ngithengiswe ngenzela elithengiswe ngalo. Xa bekhona abanye abafuna idlalade liyatholakala ku-iTunes, liyatholakala ku-Spotify, ku-replay lazo zonke indawo online kumbe kuwebsayithi yami umkhaya .net. Fanele sifungena phakathi bayelalela kumbe bethenga idlalade.
Uphuma ke enkundleni uVusa Mkhaya ngale ezwisa usizi ephatha umumo waseZimbabwe ethi abalalanga.
Hayi sibongile Ntunga mili lapho usipheko naye emnandi igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.